indaba yethu lamhlanje. Izisebenzi eZimbabwe zithi gazila sikhathi sokunanza usuku lwazo lamuhla olwe Workers Day ngenxa yokuhlupheka. Akwaziwa okuzehlela izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa ezifika inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 ezilamaphepha azamisa ukuba semthethweni ekupheleni komnyaka ka-2017. Ugcitshiwe umbukiso weZimbabwe International Trade Fair kulamanye amankampani athi alakho ukusebenzelana lamanye amankampani ehlubulweni we-European Union. Kwenziwa umhlangano wabathengisa amaphilisi wokucebisa uZulu ngendlela esiqondileyo zokunatha amaphilisi. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni namhla lusuku lwezisebenzi olubizwa ngokuthi Workers Day. Uyasebenza na eZimbabwe kumbe kwamanye amazwe? Uyenelise na ukuphila ngemali yeholo? Walahlekelwa ngumsebenzi na? Iqembu leHighlanders selikhokhela kungalani yePremier Soccer League? KuLive Talk namhla sixoxa ngosuku lwezisebenzi olwe Workers Day. Tumelani imilayezelo yenu WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku Studio 7 ngo 7:30 ntambama kumakakasi athi 909 AM 4930 6065 15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.